siyabonga Sandra Logames ili tshona njani izulu kandaba yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 ngonhlolanja 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-internet kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com iwebsayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga ke esikhona ngeyokuthi hlangano lo okhona mhlaka 1 awukho emthethweni endakumelanga uvunyelwe uqhubekele phambili ngoba yizo izinto eziyisingundengunde ezingafunakaliyo ebandleni eliqinisa kwimithetho.
Kuqhamuke ukufuthelana ku-MDCT emathebeleleni North lapho umgcini sihlalo waleli bandla asola umsekeli kamqoqi wenhlelo zaleli bandla ngokubiza umhlangano engaqalanga wamazisa.
I-report le yi-contribution yethu njengenhlanganiso yokuyenza ama-recommendations akhangela ngabantu abakhangelelwa phansi njengezibotshwa ezisemajele kwenzela ukuthi ukuhlala kwabo emajele kube ngcono.
Inani labavalelwe entolongweni ngesikhathi belindele ukuthoniswa libikwa liphezulu kakhulu.
Amalunga edale lePhalamende athi kumele kubunjwe ikomiti ezakhangelana lokuchaphazwa kwenotho kumankampani kahulumende aholisa abaqondisi imali eningi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Sokuqhamuke ukulwisana njalo kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai emathebeleleni North lapho umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabang asola umsekeli kamqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bethnico Bebe ngokubiza umhlangano weProvincial Council kusasa eLupane esithi kalalungelo lokwenza lokho. Umnumzana Chabang uthi abalelungelo lokubiza lomhlangano ngumnumzana Tsvangirai iComity yeNational Council kumbe eProvincial Committee kuphela. Umnumzana Chabang uthi kasoze ayi kule umhlangano njalo kusobala ukuthi abazahamba yilabo abasekelana lomnumzana Bebe kuphela.
Kulo mhlangano mina njengomgcini sihlalo engingawaziyo obizwe ngu-Deputy National Organizing Secretary. So umhlangano oqhakathekileyo kakhulu nxa sikhangela isisekelo sethu sombuso sebala. Inkinga ke esikhona ngeyokuthi mhlangano lo okhona mhlaka 1 awukho emthethweni endakumelanga uvunyelwe uqhubekele phambili ngoba yizo izinto eziyisingundengunde ezingafunakaliyo ebandleni eliqinisa kwimithetho yokukhululeka lisiyaphambili.
Selikhulumisene lomnumzana Bebe kumbe inkokheli yaleli bandla?
Sasikhulumisananga ngani ngoba kutsho ukuthi ngangihloniphi sahloniphi isihlalo esabantu bemathebeleleni. Ngigcine isihlalo sabantu bemathebeleleni. I was elected, ngakhethwa laye wakhethwa isekeli kamqoqi omkhulu owebandla le-MDC. Ngaye ngahloniphi isihlalo sabantu bemandebeleni, isihlalo leso kasisoke sibe nesite, asisoke simhloniphe la ngaso kutheni ngoba izandla ziyageza.
Abantu bayahamba na kulo umhlangano?
Kuza kunanzelela ukuthi bangaba khona ababe bengalizwanga ilizwi abazahamba. Kodwa amalunga esavela lawo ngo-2000, amalunga esavela lawo ngo-99, amalunga esasilawo samela ibandla leli kuseliqhamuke phakathi ngo-2005, abasoke bafike kulo mhlangano. Kodwa uza kunanzelela ukuthi amalunga abayibo lapho esehlukana khona ngo-2005 sababiza sabafaka ezikhundleni, yibo laba esehlukana labo ngo-2005 abangayekwanisa ukuthi bahambe kuona lo mhlangano kuvele sokungane sokulesingundo engundo ukhona okune sokuchaya amazi osokufuna ukuthi kusibisele kubanga lika 2005 engiyilo lelibanga esalivalayo eliyilo lelibanga elaliyenza ukuthi umongameli angafinyeleli esikhundleni sakhe ukuthi ayekhipha uRobert Gabriel Mugabe siyabe siyithi abantu bemathebeleland abentshonalanga esiqamula iparty
party kungabe kusichoni kubandla leni kulokulwisana
bengingazi ukuthi kulamaqembu amabili aphikisana engikwaziyo ukuthi thina njengekula leMandebele silandela ugwalo lwesisekelo sombuso lathi njengoba nasakhethwa eBarbados kuCongress sizazilandela lezi nkokheli size siyefika ivanga lapho kumele sifike khona ngo-2016.
Lo mnumzana Sengezo Chaba ngumgcini sihlalo eMDCT eMathebeleleni North obekhuluma ecingeni esewangwe ewange umnumzana Bebe uthi kasoze akhulume ngalolu daba umhlangano ongaqhutshwa kodwa umsekelo wesikhulumisa leli bandla umnumzana Joyo Gabuza uthi umnumzana Tshwangirai nguye owathi kube lo mhlangano lo ngemva kokuba amanye amalunga leli bandla esekhonone ngokuthi kuningi okuhluphayo esigabeni okufuna ukulungiswa njalo umnumzana Chabangu uyazi ngawo.
Singazi ukuthi bengaba bebangani but ambuni kathokozi maybe ngabe kuyikuthi abambambanga njengabantu abasebenzayo iprovinsi enkulu kungenzeka ukuthi kazizange isikhathi sokuthi ebhode kuhlangane labanye bakuthi bemazisi ukuthi kulo mhlangano kodwa eqinisweni u-organizing secretary wakho weprovinsi nguye olungisa umhlangano le and nguyobhize e-organizing mhlangano so amboni ukuthi kungaba lo dinga olukhulu so sikhangelele ukuthi kusasa kuzakufanisa ukuthi umsalu-chairman uzochiya umhlangano ngu-organize wakhe ubhizi uya-organize imhlangano yona le yakusasa.
Kuyini obesekuhlupha ukuthi kube lo mhlangano lo kwe-ARR
abantu ama-chairpersons ama-woda akabizwa I think last week yesiyahlakala umongameli basebevumelana ukuthi nxa kulodubo e-Matnos kabasoze bona ku-national level bezama ukululungisisa kuyabe sekufuna ukuthi bona behlale phansi njengesiqhinti se-Matnos belungisisa induku abahlangana lazo so basebecebisa ukuthi-ke lingabuyela liyobiza umhlangano u-chairman yina wayekhona u-organizing secretary wayekhona kungenzeka ukuthi abavumelana maybe ukuthi bazakwalawo nini umhlangano kodwa umhlangano owaziwayo bonke bayawazi labo yibo ababucelayo basebecebisa ukuthi kababe lawo umhlangano onjalo umnumzana Chabangu ngumgcinisa we-Matnosing weprovinsi wakhethwa ngesikhathi esifaneleyo ngenani yabantu abafaneleyo kodwa kulelungelo lokuthi nxa kulodubo kuhlalwe phansi abantu bakhonona ngokuthi kulelapho okungasetshenzwanga kuhle kufanele ukuthi kulungisiswe and sikhangele ukuthi yiko kuyalungisiswa kusasa
njengoba yisithi umnumzana Bebe umhambela phambili njalo kamhloniphi njengomgcini sihlalo
nxa kusetshenzwa ebandleni kuyanyatelana lapha lalapha kodwa iqinisweni ukuthi uBebe aso umuntu ongahambela phambili kukaChabangu uChabangu kuprovinsi uBebe ukunational in terms of i-protocol uBebe uphezulu kamahambeli phambili
uphambili yini esigabeni seMatinot
kodwa phela angithi uyabona inhlelo ezenziwa kuprovinsi ziyabe zivelela kunational so nxa kuyikuthi bona uBebe kunational abacabanga ukuthi kube lo mhlangano amboni ukuthi kuyabe kuhambelana phambili inkalakade yokuthi abantu behlanganisa abakhanda belungise lokho okuhluphayo nxa kulokunye okuhluphayo.
Lo mnumzana Joyo Gabuza umsekeli wesikhulumisi ecelele MTC elikhulukelwa ngumnumzana Morgan Tshwangirai bekhuluma ecingweni esebhinga.